esigabeni zethu lamhlanje. Inkosikazi Grace Mugabe uthi uMongameli Robert Mugabe kumele abikele uZulu ngomuntu ozathatha isikhundla sakhe. Abathenga bethengisa impahla bathithibele ngokukhuphulwa komthelo wokuthengisa ezitaladini eHarare. Ikhansili yakoBulawayo lezakhamizi zemakhokhoba zenza uhlelo lokuthanyela ingcekeza olubizwa ngokuthi yi-hashtag asifuni ingcekeza. Sizaxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezikuhlelo lweMandela Washington Fellowship osolugqitshwa kwele Melika. Kwenzakalani kwezokukhetha abazamela amabandla atshiyeneyo kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo? Thiyani indlebe lizwele. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe othi uMongameli Robert Mugabe sokumele abikele uZulu ngomuntu ozathatha isikhundla sakhe. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 6065 15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.